isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 16 kuMabasa 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwemali kuqhubekela phambili elizweni iningi lisithi lanxa lifola emabhanga alitholi lutho, kukanti abanye bathi bathola imali endutshana kakhulu.
Isivumelwano esikhona sithi kungafelwa kumele umuntu ayephiwa imali yomuntu loyabefele uyithiwe ikhethi nayi-500 but akusenzakala sokusenzakala ukuthi umuntu uyanasokutransfera ku-ecocash ukuthi ayithola leyo case ayikho.
Iningi lithi akukho okujabulisayo ngozibuse othakazelelwa ngolwesibili kuyona le iviki njengoba kule ndlala, ukuswelakala kwemali lemisebenzi kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu. Siza kuzwa iziphathelane lephasika silomfundisi uSeni Sibanda.
Siyananzela ukuthi sebebonke uJesu sevukile kwabafileyo wabuyela njalo ezulwini wabathiyela amandla okuthumayela, yikho ibandla elakhiwa khona. Ibandla leli esilaziwa ngathese likaKristu lakhiwa phezu kokuvuka kukaJesu, phezu kwamandla okuthi uJesu wavuka kwabafileyo wanqoba ithuna.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili elizweni iningi lisithi lanxa lifola emabhanga alitholi lutho, kukanti abanye bathi bathola imali endlutshana kakhulu. Ukuze sihlaziye udaba lokuswelakala kwemali, sixoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Vulisani Ncube, yena oqala ngokusichasisela ukuthi kungani esithi ukusetshenziswa kwedola lemelika elizweni yikho okubangela ukuthi udubo lokusilela kwemali lumemetheke.
Idola leMelika uzananzelela ukuthi khathesi abalalo bayaligcina bengelashuwa ukuthi kuzakwenzakalani. Njalo ama-bond note lawo akumelanga ukuthi bawalethe adlule i-certain figure okwenza kube nzima ukuthi indaba ye-cash iphele. Abantu bavele bajayele uhlupho, wonke umuntu uthi angathola la i-cash ayifake eceleni sesabe ukuthi kusasizavuke yekho. So akusuze vele kuphele, kuzaphela mhlana uhulumende ezahlakanipha enze into eqondileyo ukuthi adinge enye imali kumbe lifuna kumbe lirandi kakhulu irandi ukuthi kube yiyo imali esetshenziswa eZimbabwe, lapho into zakhe zizaba lula.
Kungomunye wengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe owasithi kuhle ukuthi uhulumende azame lokuletha ama-bond notes, ulokhu kubona njalo yini?
Mina okokuqala engakwalayo ebantwini kwakuyukuthi i-bond note izakwenza ukuthi izinto ziphele, izakwenza ukuthi sibuyele ku-2000, lokho ngakwala. Kodwa ngangihlala ngisitsho ukuthi ukusebenzisa i-US dollar kwancedisa into eyodwa kuphela ukuthi kwenze umnotho unzinze, helped to stabilize the economy. Kwakungeke ngitsho kuncedise ukuthi umnotho ukhule, ngoba okokuqala ivele idola ngendlela eliyilo lona eZimbabwe lisuka libe ngesithiwa is overvalued. Idola elilodwa elikuthenga eZimbabwe kulutshwane kakhulu kulekuthenga eMelika. Kwenza ukuthi izinto ezenziwe eZimbabwe ngingafuna ukuthengiselwa amanye amazwe zidule. Kuyabi indlela enhle izona izinto ezisetshenziswa idola kungakasebenzisi ukuthi indlela esebenzisa ngayo i-overfleet ziyadula nxa uzikhompela nezinto ezenziwe e-South Africa usebenzisa amarandi, ezenziwe eZambia usebenzisa amakwatsha, ezenziwa eBotswana, okwenza ukuthi indlela esidlisa kwamanye amazwe they are not attractive. So ilizwe linododa ngeke ukhule ngitsho.
Lo umnumzana Vulisani Ncube ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe sixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhathi iningi emadolobheni lisithi liswela imali emabhanga, abahlala emaphandleni bathi umangoye ulokho elala eziko ngoba labo babhekane lohlupho olufanayo kukanti lezilimo zacha emasimini. Uhulumende usanda ukwethula impumela yokudingisisa ekhomba ukuthi isigaba seMathebelele North yiso esikhokhelayo ngendlala kanye lobuyanga obukhulu elizweni. Sixoxelo Councillor Sicelo Mpofu ka Ward 21 eNkayi ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Ngathi labana abalima ngo-November, early November kusiya ku-late early December, isivuno sabo ngaphosa ukuthi sihle. Kodwa laba abalime ngo-December kusiya ku-January, izulu lasuka laba liningi lana kakhulu, kwabuya futhi kwaba lesihlava lesi esibe khona emasimini abantu. Abantu bathe besithi bananzele kavele besokonile emasimini. Bona laba abavunileyo abaka-November, December, ungaphosa ukuthi kungcono, kodwa akuyindawo ngoba isilinganisi sabo sabantu abazavuna kulokhu balutshwane kulalaba abangavunanga. Njalo nxa uqathanisa kuzigutshana langezigaba kulezinye izigaba ngathi amawadi angani izulu laqala ukuna, bona ke bangcono baphosa bangani bavune baqala khona bahle laqala ukulima. Laba babalimele emuva ngibalesela nje amawadi njange uwo ngikhangela kuluhlu lwangithi ngapha wadi 20, wadi 21 usiya ku-22 wamanye amawadi esengingafika khona, hhayi umuma wakhona kakukho muhle.
Bathola sizobani abantu?
Wakathesi abantu impilo abayiphila yikho khona kokuphila ngokukhongozela. Kathesi ngikhuluma so nje bekule World Vision akade esenza ama-cash transfers abantu bephiwa ibephiwa imali kulinganiswa lemuli olayo. Umuntu oyedwa ikhanda elilodwa beliphiwa imali engange-$5 sokusiya ngithi mingekho injani. Then bekule enye futhi program e-government program e-Food for Africa ukhona kade besebenza beholiswa ukudla amabeki besenze 4 hours a day bensebesithe ekupheleni kwamalanga abo akhona 15 days sebephiwa-ke u-50 kg omuntu. Then bekusuthi labana abayi-60 years and above yiba kade beholiswa umumbu lanxa bengasebenzanga. Kodwa zona lezi nhlelo engikhuluma ngazo ayisikho ukuthi bezisenelise ukuthi zithathe bonke abantu, kukhona kade besalele ngaphandle abakade vele belohlupho lwami lwendlala.
Sesikhangela-ke labo abaziphandelayo, sinjani isimo semali?
Isimo semali asimanga kuhle, abantu bazama ukudinga izimali. Khangela kubona laba sithi bona bade bephiwa ama-cash transfers, ubeyithola imali kodwa ukuthi ayenze lokhu ukuthi ayikhuphe ayithathe ayiphathe ezandleni ibe ngakhe bekunzima, nakathi singikhuluma kanje kunzima. So kwenzakala-ke ukuthi bebethi bangakufakela imali, imali leyana-ke kumele umuntu wakhona kumele ahambe aye esitolo kuma-expert agent ayeyichitha yonke, angabi lesento ozayiphatha ngezandla. Ngoba nxa efika laphana efuna ukuthenga using ecotash ngathi ufuna ukuthenga, umuntu wesitolo layo ngizamtshela ukuthi kanamali, okutshengisela ukuthi i-circulation ye-bond note elizweni leZimbabwe ayizange idala umehluko. Ibonakala ukungena kwe-bond note elizweni kubangele ukuthi kwande imizila yamalayini abantu belanele izimali emabhenki kuma-ecopash kusweleka izimali. Kulokunye futhi lokuthiwa ngu-ecoshoe kungebisa ngezama-funerals. Lakho abantu beya complaining ukuthi isivumelwano sikhona sithi ungafelwa kumele umuntu ayephiwa imali yomuntu loyabehleli uyiphiwe ikheshi nayi-500 DP cash. But akusenzakala sokusenzakala ukuthi umuntu lwanasokuthi-transfera ku-ecocash ukuthi ayithola leyo cash ayikho.
Lo mnumzana Sicelo Mpofu, ukansela ka-Ward 21 enhlanganiso eNkayi, njalo engumgcini sihlalo weNkayi Rural District Council, sixoxelaye ekhonale eNkayi. EleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa ngolwesithathu kuyonale iviki lathola, ngolwesibili kuyonale iviki lathola uzibuse kumbuso wabelungu kuyonale inyanga ngomnyaka ka-1980. Uhulumende uthi amalungiselelo okuthakazelela leli langa asesemaphethelweni. Lokhu kwenzakala iningi lisithi akukho okujabulisayo ngozibuse njengoba kule ndlala, ukuswela imali emabhanga kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni. Sixoxele umnumzana e-14 Nkomo, ilunga lebandla leZANU PF, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, kuvele ngakini lanxa kulanjwa kungakini. Ilizwe nxa liphakathi kodubo liyakhangela ukuthi kungakithi, awukhalali umuzi wakho ngenxa abana ngakini kulo dubo. Okuqathekileyo ukuthi abantu bahlanganisa amakhanda uhlupho lukhona lulungiseke. Yes, liqiniso ukuthi abantu emabhanga imali kabayitholi njalo balungiselela ukuya emakhaya abanye. Nxa beyitholile abanye bayithola ingamatshe behambe besindwa. Yilo dubo lukhona.
Kulokukhonona kwabanye abalwa impi yenkululeko ikakhulu kuvuyo lezipra abathi bayabandlululwa nguhulumende okhona njalo lembali kaziwose ayilandiswa kuhle, uyavumelana yini lakho lokho?
Ngimangele bengikhangele i-TV kusukana zisanda kwedlula. Okokuqala, after a long time ikhitshwa imbali yelokhuzeni yezipra lamajaha lapha ayesilwa ekhona ekhuluma ukuthi lapha osenzakala lokho into ebingajayelekanga, yikho engubonileyo. Kuqakathekile ukuthi imbali ikhitshwe njengoba iyiyo. Abantwana abasakhulayo bekwazi ukuthi bonke abantu abalwele ilizwe balwa njengoba ubuthilo nje ukuthi bakhonana ngokuthi bayabandlululwa. Ngithi mina hayi, nayi kade kukhona khonokho ungani kulowo mehluko, ngoba ngibone lawa majaha esima lapha ayekhona ekhuluma ngakho.
Ikusasa uyibona injani kwele Zimbabwe njengoba sisizwa njalo ukuthi ibandla lezanu PF liyavumelana njalo ukuthi uMongameli Mugabe ancintise kukhetho oluzayo?
Ikusasa mina njengomtshumayeli ngikhangelele uNkulunkulu ukuthi uzasigayida phakathi kobunzima esikibo. Nxa kumbe kade singenzi ukuhle enxebe kuluswazi kade siluthayo, kodwa kuqakathekile ukuthi size sifuqe ngamadolo sicele uMdali ukuthi asikhokhele phakathi kobunzima obungabukhona. Into engiyikholwayo mina ukuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu noma kungaze kube ngubani kusaza. Nxa abantu bengazanga batho ukuthi hayi lapha awuhambi kuhle kuzafanana.
Lo ngumnumzana e-14 Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, sixoxelaye ekoBulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hove. Namhla mina lo mnumzana Kelvin Ncube ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eVictoria Falls. Sizabe siphatha udaba mayelana ngendlela ezichiyeneyo zokusiza abatsha ukuze sibambisane, ukuze siphakamisane njalo siqhubekele phambili ngemva kokhetho oluzayo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube. Masiyihlabe le ndaba.
Mina ngokubona kwami I think singabantu abatsha we need to ifuze sibambisane. Singacabangeli ukuthi someone will do this for us. If we need something ukuthi kutshintshe kumbe kuqhubekele kuyilokho kuyikho khona, we need to act. Singamele ukuthi abadala bazasenzela, singamele ukuthi abanye abantu abatsha kwezinye indawo bazasenzela. Thina into ofanele siyekwenza siyenze lokho esifuna ukuthi kuzasisathisa njengabantu abatsha.
Abadala bangayala ukusinikeza amathuba okutshengisa umhlaba wonke jikelele amakhono ethu. Kumele siyenzene ukuze silethe utshintsho esiwudingayo ukuze sitshintshe isimo sabontanga kwele Zimbabwe.
I think ngokuzama nje ukuthi sikhuluma like athethi ukusebenzisa konke ongamahlale kwezena ama-radio channels anjengawona lapha manje ngapha malutshwana angavunyelwa kumbe angayenza khona ukuthi wangkhona sesize lapho ukuthi sikhala sisithi. But ngokwazi kwami nge-experience esike yaba khona,
thina abatsha abaphila pheshe singayenzani ukuze lathi sisize nina abontanga abaphila kwele Zimbabwe?
Ngikhumbula kudala kusenziwa i-People's Trade Constitution. Bekulamanye kulezinye inhlanganiso ngokuthi ama-civil thina ade hambe fundisa abantu kabanzi ngokuqakatheka koba kokuphatheka oyibhaleni i-constitution. Xa kuyukuthi kwankhona abanye bethu bephandle, ontanga bethu bephandle, kodwa besisa ukuthi besincedise. Ngilesifiso sokuthi kwankhona alibana ngakuyenziwa nalana amadala ku-meetings kwanisa ukuthi sihambe sikhuluma labadala lawo kumbe bekwanisa ukuthi ndibile bebuye ngapha bezovota lathi. But izizathu zokuthi waye waphuma kulabanye abaphuma kuyilokho ukuthi enxa yabasavunyelwe ukuphenduka la xa sisiza from the corridors yakuze ukuthi alo wahamba wahamba akavunyelwe ukuphenduka la abasolongo izinto ezeke ukuthi zinjani. But layina lokhu nasistini weyo ukuthi wankhona ivoice yakhe izwakale ngale ihambe kufundisa abantu abaningi abatsha maybe emakhaya la kwezindawo emaphandleni lapho ukuthi wangona abantu they don't know ukuthi yini okukhona ingqondo zabo vele sezakungcobisa anyway ukuthi wangkhona bazi khonokho abakutsheliweyo and batsheliwe mbane nalo batsheliliwe okunye akula into abayizwayo ngaphandle kwakhonokho abalakho information eyi-one abalakho at least if they get information bevuleke amehlo bebekwazi ukuthi kwangona yini kahle kahle okukhona yini okungaba khona because since that we have already normalized the abnormal. Sometimes we think kunoko abnormal sibona ngathi kunormal. But now if someone can come and tell you no, izinto kufanele zihambe kanje, not ngendlela ezihamba ngayo.
Ilanga likaZibuse seliyafika ke bhuti wami. Awungitshele ke uzizwa kanjani ngale langa?
Hayi, ndiphinde ngisavela kahle kahle kimi kuphela mphombo ukuba kwazi ukuthi lokhu kuthiwe iZimbabwe yathola uZibuse, but especially kwelethu iside leli uZibuse esikile nalo ukuthi angikwazi ukuthi konkona kwakuphilwa njani njengoba thina basithi singama-born free kungakabi lakhona okubhati mina uZibuse wangikhona hhayi cela ukungakhulumi ngaye kakhulu esikhathini esiningi kuphela you see people celebrating and celebrate those people bonalaba abavodwa abasehlangothini lonalo liyanga bevota
kodwa njengomuntu osakhulayo oyisizalwane seZimbabwe awungitshele ufuna umehluko onjani uma sesixoxisana ngendaba zombusazwe njalo ilanga likaZibuse?
Mina umehluko engifuna ukuwubona ukuthi ngibone abantu abatsha labo befakwa phambili. Yanolisinga ukuthi abantu abadala akabaphume. We still need their guidance.
Hayi, sikuzwile kahle Ncube. Uyihlabile le ndaba kahle uyazi mfana kithi kodwa isikhathi singathi sesidliwe ngumangoyi. Ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo belimamele uhlelo lwabasakhulayo lapho mina lo mnumzana Kelvin Ncube ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eVictoria Falls Oliver Lisayo nguMike Hobe bafethu lilale.
Ngesizwe uGates Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Awin
liba silale mawin liba silale mawin yebo kambe zulu kandaba njani kona ngapho ke ngemakhaya mina lapha ke ngiyaphila ye uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokudliswa ukuthi kambe ukudliswa kuyini umuntu okuthiwa udlisiwe longadliswanga umuntu onjani so ukuze ngikhulume ngodaba lolu ke yintonko sazana Stars Tebe Mate lo mnumzana ke uZinti uthandeko Zinti Mkandla phela lezi zingcwethi zamasiko esintu ye baba Mkandla kunjani?
Hayi ngiyaphila Dube linjani lani mahlaba ezulu elilalele
ye ntemba baphila sibili kakhulu ye mabhoqo ungawutshona njani uyaphila sibili
ngiphilile baba Dube linjani?
Hayi siyaphila kakhulu so asikhulumeni ngokudliswa sibili lapha ke ngikalise ngawe Mathebe. So ke nxa sikhuluma ngokudliswa vele umuntu udliswa ngani?
Ah, Dube, umuntu uyadliswa, ukudliswa kwendoda yikuyilalela, wenze konke kufunayo nalapho ongahambelani lapho khona umkhangele ithuba lokukhuluma laye ngalo, umncengancenge ulaka luphansi ukuthi hayi baba lokhana lithini kwenza izolo kakulunganga. Libonisane kuhle la umphuluphulula. Ubusu sithi nxa uphakathi kwabantu nxa ekhuluma uzithulele linde ukuthi ndiza kuyakhuluma laye sisobabili. Indodana leyana enjalo uzathi nxa uphakathi kwabantu ithi khona yona ebantwini awamumfazange imshawudi owamumfazange imhwabheli phakathi kwabantu ngoba lawo yabo uvele weshile kuyo nxa ukhuluma laye. Owesithathu we ngiyosezahambe sithi ihliwe ngoba phela ayizakizwakale icabana la ephakathi kwabantu kanti wena uthi ukudliswa ikwenzayo
mana sizweke ukhabo khabo ukudliswa sibili kuyini sizokuthiwa phela uzokuthiwa kulomsila empankwa into esinjalo
ngivumelana lomabhoqo lapho ukudliswa dliswa yikho lokhu akhuluma ngakho ukuzwisisana ukuthobelana omunye lomunye ungaphakamthelani amazinto laphambi kwabantwana lasemhlangano nomunye angaphambanisa kule ndawo lezikhathi zokulungisa izinto ezinjalo labo ababona bangabona indoda enjalo nxa ithwalo ile moto ithwala unkosikazi wayo imoto imvulela izivalo kumbe senza lokulala ukhiyana ngenxa yokuthi bayathandana bayathembana kuthiwa wadliswa kanti lokho sikukhuluma kondlela embakwa Dube yikho sakhula sikuzwa ukuthi umbakwa wawubonwa la msila labo ubhoda lendlu kwenzela ukuthi indoda ungawuquma umsila lwana ufraye lesichebo indoda la izajoni border lendu njengoba kona nongela msila uthi uyasebenza lokho mina kamboni ngoba kunye lokho abangandiswa ngabo amadoda kodwa imsila embangwa kumbe yini lokunye kwenyanyika esingazange sikukhuluma emoyeni kuyaliza lo mzimba womuntu uthi uyasebenza mba kusebenzi hayi ngokunye kodwa ukudlisa sili engubona kuthi angivumelana lako ohlambululekileyo okungelani yiloko uthiyo umathebe engivumelana lako kakhulu loko wawuthi imsila yembangwa amakhala empisi kumbe ini hayi kwakukhona kukhona abantu vele banjalo badaqhubeka bekwenza khona lokho uthi kuyasebenza hayi kangazi
ye mabhoqo phela siyezwa kuzokuthiwa izibindi zemdlwani kuzobuya lokunye njengani ongakhulumeki kodwa ke akukho yini ukuthi umuntu achaye ngesigodo nje agcine echumile into ezinjani
hayi angali mina ukuthi abavazi bangathelela amadoda umkhuhlane yezinto ezidliwayo izidliso lezo izidliso yimkhuhlane uyabe watshelela eceleni loo mama ukuthi indoda ingadla umsila wombangu iyalunga akusikho khonokho indoda idliswa ngothando lokuzehlisa kiyo yikho kuphela umuthi uyiqhubele lokho alanda ukuyakwenza emzini wayo hhayi ukuma laphana indoda isemsamo wena ume emnyango obamba iqolo ikubiza hhayi okuhle ikuthamba nje kubaba umthandele lapha ngathi uyaphuma khona uyahlanhlatha yebo phela asikuthi abahlanhlathi labo baba bayahlanhlatha
hhayi ke zulu kandaba kwanamhlanje simalapha-ke kudaba lethu lolu lokudliswa sizaqhubeka ngalo ngeviki ezayo sibonge ke ubaba uthandeko zintumkandla lo mama ke ustars thebe mate siyaqhubeka labo futhi ngeviki ezayo ulivalelisa ke lamhlanje ngenjabulo umthembo sithemba ugibs dube silale
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington ngesizwe eziphathelane lokholo silontungameli inkomo we-Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli inkomo njengenjayelo silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ye lami ngiyamukela abalaleli kuhlelo siyabonga kakhulu ngelanga lanamhlanje sikhangele ukuvuka kukaJesu
liqakatheke kanganani kuqakatheke kanganani ukuvuka kukaKristu
ye kuqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi ngabe uKristu wafa kuphela engazange avuke wayengasoze abe nguye umkhululi wabantu wayengasoze abe nguye uMesiya abantu ababemelele ngaso sonke lesi sikhathi siyakwazi ukuthi singakhangela umbhalo kusukela kuGenesis ukuwa komuntu umuntu ehlamukela uNkulunkulu siyafumana ukuthi uNkulunkulu wathembisa ukuthi umuntu uzakhululeka njalo ekugcinini besono ekuweni kwakhe ngoba siyakwazi ukuthi ukuwa komuntu laphana umuntu ewona ehlamukela uNkulunkulu akuzange kuwe umuntu kuphela kodwa yonke into yadalwa nguNkulunkulu yawa kungabe kuyisihlahla kungabe kuyizinanakazana kungabe kungumhlaba ngokwawo wangena phakathi kwesikhathi esinzima umhlaba okweminyaka eminingi singakhangela isikhathi sika-Abraham uNkulunkulu equma isivumelwane labantu siye kuMose ngokwakhe uNkulunkulu ekhulula u-Israyeli eGibhithe konke lokhana kwakungumfanekiso wona lo owokuthi uJesu uzakwanisa ukukhulula abantu esonweni manje uJesu laphana esefile siyananzela ukuthi abafundisi bakhe bachitheka bonke abantu bayakathana ngoba abantu babengakholwa ukuthi uJesu uzavuka njalo kwabafileyo kodwa siyabona ukuthi singakhangela kuMarko ichapter ka-16 iyakhuluma ukuthi kwathi isabatha selidlulile uMariya Magdalena loMariya unina kaJakobe loSalome bathenga amakha ukuba bamgcobe ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza elikeni ekuphumeni kwelanga bakhulumisana besithi ngubani ozakusigiqela ilitshe lisuke emlonyeni weliba na. Bathi ukukhangela babona ilitshe seligiqiwe lanxa lalilikhulu. Uthe bengena elibeni babona insizwa yembethe ingubo emhlophe ihlezi kwasekunene. Bamangala kakhulu, yathi kibo, lingamangali lidinga uJesu waseNazaretha obebethelwe, uvukile, ngakho lapha, khangela indawo lapho bebembeke khona. Kodwa hambani litshele abafundi bakhe kanye loPetro ukuthi uza kulandela ukuya eGalili, iza kumbona khona njengokutsho kwakhe kini. Kusho ukuthi lapha siyabona ukuthi singaze siye kathesi ko-Israyeli. Akhona amathuna abanye abantu alokhu ekhona kule thuna lika-Abrahamu, uyabona amathuna kaJakobe labantu abayehlukeneyo. Kodwa ungaya kuthuna likaJesu ulotshiwe ukuthi kasekho wavuka, likhona lona lelo thuna likubhaliwe e-Israyeli. Kutsho ukuthi lokhu yinto isiKristu egcile ngakho, ukuthi uJesu wafa kwabafileyo wavuka njalo, evuka esenqobe isono, wanqoba ukufa. Ngenxa yokuthi siyakwazi iBhayibheli lithi lona isitha sokugcina esizanqotshwa ikufa, kodwa uJesu wakunqoba ukufa. Njalo siyananzelela singabuyela laphana ngemuva, siyakhumbula ukuthi uJesu wamemeza wathi yena sokuphelile. Kutho ukuthi wayesitshona, wayesithi sokuphelile ubugqili bomuntu buswa yisono, sokuphelile izithuko zonke umuntu azithola ekuqaliseni kuGenesis umuntu azawe. Wayesithi sokuphelile ukufa khona ngwakho, sokunqontshiwe, ngenxa yokuthi lo umuntu okholwa kuJesu uyathola impilo enaphakade. Siyananzelela ukuthi ivangeli leli singayidlula kuMarkus siye kumsebenzi yabapostoli. Siyananzelela ukuthi sebebona ukuthi uJesu usevukile kwabafileyo, wabuyela njalo ezulwini, wabathiyela amandla okuthumayela. Yikho ibandla elakhiwa khona, ibandla leli esilaziyo kathesi likaKristu lakhiwa phezu kokuvuka kukaJesu, phezu kwamandla okuthi Jesu wavuka kwabafileyo wanqoba ithuna.
Akuyigqibe.
Baba, ngegama likaJesu, siyabonga namhlanje ukuba amandla avusa uJesu kwabafileyo yiwo amandla asebenza kithi, yiwo amandla asebenza phakathi kwebandla lakho. Ngakho siyathandaza, sibeka bonke abagulayo namhlanje abangaselathemba ukuba uNkulunkulu bavuse, ubanike ithemba ngegama likaJesu, bebekwazi ukuba wena ukukholwa kuwe yiyo impilo enaphakade ngegama likaJesu. Amen.
Amen, mfundisi. Sibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu labalaleli, balale kakuhle igama lika Jesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yesizwe umculo we Man of Influence besithi kanye nawe.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
umculo we Man of Influence kanye nawe Inkosi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.